Ndebele.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 5 Mpalakazi 2022 ngu-Praxedes Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje tukuvuma lokunanzelela ukuthi kukhona okungayenziyo okwenzakalayo lokuthi kube labakhona abathatha umlando bavume ukuthi saphambanise. Zimbabwe Christian Alliance bamanyene labe Public Policy and Research Institute of Zimbabwe lamhlanje uqoqa umbuthano wengxoxo ephathelane lodaba lombhuqazo weGugurahundi lokukhuthaza ukuthula elizweni.
Itrial yomnomzana uomela i-constituency ezengeza West uJob Sikala iqalisile phambi ko-Magistrate Gupta. USikala uyale icala lakhona kodwa abathe bona hayi kumele kuqhubeke phambili mhlaka 18 ngoba abameli behulumende bafuna ukuthi babhale bephikisana la.
Amagqwetha kamnumzana Job Sikala umeli wezengeza West edalela ephalamende obethonisiswa icala lokuphambanisa umsebenzi wemithethondaba bathi akulabufakazi obukhomba ukubana ule cala. Ikomiti enkulu yebandla elibusayo kule South Africa, African National Congress, lithi njengabandla liyaphikisa umbiko wengcitshi othi umongameli Cyril Ramaphosa wephula umthetho ngendlela aphatha ngayo ukutshontshwa kwemali eplazini lakhe. Konke lokhu lezinye indaba izosizwa kulomsakazo. Inhlanganiso elela amalungelo amakholwa elizweni iZimbabwe Christian Alliance imanyene labe Public Policy and Research Institute of Zimbabwe lamhlanje uqoqa umbuthano wengxoxo ephathelane lodaba lokukhuthaza ukuthula kanye lolombhuqazo weGugurahundi. Lomhlangano owenzelwa kobulawayo wenziwa phansi kwesihloko esithi Honoring the Dead, Healing the Living and Reconciliation for the Future. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Inengi labakade besemhlanganweni lobathi bakhathazekile ngempawu zombhuqazi weGugurahundi ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukuya kukhetho kumnyaka ozayo. Umgcini sihlalo weZimbabwe National Peace and Reconciliation Commission, uCommissioner Retired Justice Selonare, ongenele umhlangano ukhuthaze uZulu ukuba alondoloze ukuthula kukhetho oluzayo.
Sesiya kwindaba yokhetho, ngiyathemba uthiketho kuzakwenzakala kakuhle ngoba uprezidenti naye wonke umuntu uyakhuthaza ukuthi kube lokhetho olungeladlwa ngudlwangaphakathi. Okumalungana lo mhlangano namhlanje, hhayi, mina nje ngame ngibona ngane abantu bakhulume lokho abafisa ukukhuluma bekhululekile. Babhale phansi abayiziphathamandla, siyathemba baza kulungisa lokho.
Unduna Khulumani Mathema yena uchaze ukuba akula kusebenzelana phakathi kwenkokheli zomdabu leCommission yeZimbabwe National Peace and Reconciliation ezweni.
Wokuqala sasingani sibambene la iNational Peace and Reconciliation Commission sisenza lo msebenzi wombhuqazi weGugurahundi. Okwakhathesi hayi mbone ngani sebekhatshana sokungani izinduna esezithethe wonke amandla okufanele aphiwe iNational Peace and Reconciliation Commission. iNational Peace and Reconciliation Commission sonke ngithemba siyakwazi ukuthi ile mandate in the Constitution engikhangelela ukuthi izinduna zona nxa kuyukuthi kufuna ukuthi kubanjwe into le iqondiswe kuhle ngendlela eza engahamba positavisa uzulu kuyabe kufanele ukuthi izinduna ze nxa National Peace and Reconciliation Commission isiye bantwini bezinduna izinduna zona zibe zingabantu labana abahamba besenika abantu bawo iconfidence ukwenzela ukuthi abantu bakhululeke bakhulume ngayo indaba le ngoba abantu okwakhathesa abantu bakithi vele indaba le lokho besisa ukukhuluma ngayo.
Umfundisi Sikhalo Cele uthi ukuthula kuqakathekile ezweni kodwa impawu zombhuqazi weGugurahundi ziyabonakala kwezokhetho ezweni.
Abantu beMathabeleland abaningi bayemesaba uhulumende wabo. Nxa sekumele bayirejista bayesaba. Abanye barejista ngokwesaba, abanye besabe lokuyarejista. Kube sekukhonokho kusuke kube yinto ephambanisa inani labantu okumele barejista ukuvota. Abanye nanxa bebhalisile ukuyavota bangabe besiyavota ngokwesaba. Abanye bahambe ngokwethuselwa. So khonokho vele kwenza singabi le number eqotho yokuthi kume njani. Kuthi laba ababhalisileyo abahambe bayavota babuya bekhuluma ukuthi hayi sitshelwe ukuthi sizaliphinda esake sakwenza. So uyabona ukuthi impawu zombhuqazwe lokho ezikhona ebantwini bangapha. Kanti esinxa sikhuluma ngokuthi kabaregister ukuvota babhalise baphi? Abanye bakhona babalika.
EZimbabwe ukuhlukumezana phakathi kobulili kuvamile njalo uma kungela ovumayo ngokuphatheka kudlakela ngesikhathi sombhuqazwe kuba nzima ukuba lokukhumisana umlotha lokuthula kutsho unkosikazi Ngonyathi ongene umhlangano walamhlanje
ukuvuma lokunanzelela ukuthi kukhona okungayenziyo okwenzakalayo lokuthi kube labakhona abathatha umlando bavume ukuthi saphambanisa.
Okwamanje uZulu udideke ingqondo ngokuphiwa amandla konkokheli zomdabu ukuba ziphathe udaba lokukhumisana umlotha ngombhuqazi weGugurahundi bethi ukuthula ngesikhathi sokhetho oluzayo kunciphile ngoba iCommission ebona ngezokuthula ezweni seyemukwa amandla nguhulumende kukanti usahluko 12 wesisekelo sombuso uthi iCommission ilamandla. Ngimele umsakazi weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukuthonisiswa kumeli wezengeza West edalele eParliament yomnumzana Job Scala ecaleni lokuphazamisa umsebenzi wemithethandaba kuqale namhlanje eHarare kodwa elilandula lelicala. USkala uhle wathatha lelithuba lokupha isicelo sokuthi lelicala lilahlwe. Umtshutshisi walelicala umnumzana yasebhadaya bofu utshele umthethwandaba ukuthi uSkala watshela abantu esililoni sikankosazana More Blessing Ali owayelilunga lebandla lakhe ele-Citizens Coalition for Change enyathime ichitungwiza ukuthi wayebulewe ngamalunga awe-ZANU-PF. Ubofu uthi amazwi akaSkala lawa ayephazamisa ukucutshungulwa kwalolu daba ngamapholisa ayesadingisisa ukubana engabe wabulawa yini unkosazana Ali. Ebuzwa lidale ukuthi uthini ngalokho akwetheswayo, uSkala uphendule esithi yena akalacala alidalayo. Amagqwetha kaSkala athi umfanekiso wevidiyo osetshenziswa ngabatshutshisi besithi kayivezi ubufakazi bokumbethela kuleli cala. Bahle bathatha lelo thuba lokuphanyeka isicelo sokuthi lelo cala lilahlwa. Elinye lamagqwetha kaSkala umnumzana Harrison Nkomo ufakaza ngesicelo sabo lesi.
I-trial yomnumzana omela i-constituency ezengeza West uJob Scala iqalisile phambi ko-magistrate Gofa. USkala uyale icala lakhona kodwa bathe bona hayi kumele liqhubeke phambili mhlaka 13 ngoba abameli behulumende bafuna ukuthi babhale bephikisana lathi ukuthi hayi amaphepha lawa achasisa kumbe ayatshengisela ukuthi hayi kule cala lenziwayo kona iSkala uthi hayi amaphepha anje kakatshengisa ukuthi kwayenziwe icala.
Yena uSkala uyalaleli cala esithi
asiye owaposta ividiyo leyi ku-social media ngoba even ulanzelele amazwi abadiliwa atsho njalo uSkala uthe yena hayi ungakhangela amalungelo akuleli lizwe alisocala.
umnumzana Harrison Nkomo ngelinye lamagqwetha kamnumzana Job Skala umeli wezengeza West edalele iParliament. Kuyaxokozela ebhinga kulandela ukhetho lwama-by-elections ward 20 obekungqikelana ibandla lezanu-PF lele Citizens Coalition for Change. Kulabantu abatshiselwe imizi, kube labanye asebehlala egangeni bebalekela ukukhahlanyezwa ngamalunga ebandla elibusayo elezanu-PF. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Fanuel Cumanzala okubandla le-CCC uthi baningi abantu abajaywe ngamalunga ebandla lezanu-PF abelokhu bekhahlanyezwa ebhinga.
Iningi labantu lapha kade sebesethuselwa ukuthi lingayekeli ukuvotela izanu-PF, iyabuya ke igroupu leyana esesiyabhoyise kalungisa ukuthi zolitshaya lonke. So iningi labantu ngapha bahlangene abantu kulabo esindebeleni. Abanye bangkhona babalekeli gukra wound. So konoku uma sokhulunywa nge-violence bayakwesaba kakhulu. So yikho ke iningi labantu besabile bavotela izanu-PF. Kodwa ke okunye ngaphandle kwalokhu esikubonileyo ukuthi khona abantu kade sokuthiwa khona kumele abantu bahambe labo sobhuku babo. Le yinto entsha lapha ebhinga asizwisisi ikakhulu ngapha ebhinga nothakazisebenziswe izanu-PF. So kathesi yikho abakusebenzisileyo ikakhulu ku-polling station ekamombo.
Kodwa umnumzana Kudakwashe Munsanka okubandla lezanu-PF uthi ibandla le-CCC yilo elikhahlameza izakhamizi.
Silosizi ngikhuluma nje ngisekalungwizi emzini okababa othiwa nguDaniel Zebediya owatshiswa izindlu zonke zintathu zitshiswa ngabantu be-CCC bebanga ubukhansela obekalungwizi. Bamtshisela lo ubaba othiwa nguZebediya oyi-coordinator yethu khona ngale eKalungwizi. Icala lakhe asiliboni ngelokubana usupporta izanu-PF. So abantu beKalungwizi bahlala bamudledledle bayethuka sibili ngenxa yokwenzakalayo lapha eKalungwizi ukubana abantu be-CCC balethe abantu abavela eGogwe Gabuyuni ukubana bezobanga umsindo bekhokhelwa ngu-MP wabo uPrince Dubeko osedeclare ukuthi sekuyimpi eKalungwizi.
Umsanga uthi sebebaleka kubandla le-CCC abantu ebhinga ngenxa yodlame lokunye.
Yeah, abantu beKalungwizi bebesebebaleke konke ku-MDC baya kuZanu-PF sebengena imizi lemizi bebatshisela izindlu.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le-CCC eMathabeleni North uthi uhlupha abantu uMunsaka labanye bakhe.
Kuyaziwa ukuthi thina njengabantu besitongeni ngaso bantu bodlakela. Udlakela silubona ebantwini bokuza. Lo omzwe ekhuluma lapha ungutsheketsha, ngumuntu wokuza, nguye olethe abantu bakibo iviki epelileyo bazotshaya abantu ngendlela engazakibonakale ebhinga. Labo bantu bebehamba ngemota ezezanu-PF ezibhaliweyo ukuthi zanu-PF, lezinye ezikade zingela lama number plates. Batshayile abantu hatshi eKalungwizi kuphela, lanamhlanje silokhu silabantu abangalala emzini yabo eKalungwizi esiyabhuwa lena gangara sinampande. Kanti kathesi sokuze kwaspreada kwafika la kubomasimatelele abantu bethuselwa ngabantu bokuza ngabotsheketsa, yibo abahamba besenza njalo. Now ngakhuluma mina ngabatshela laba bantu bezano ukuthi zwanini bantu bakithi, lingaqalisa udlakela olubizwa ngabantu oluletwa ngabantu eliyabe libathethe phandle kwesigaba, ngoba udubo oluyakwenzakala nanto. Khathesi lina abalapha kithi yini elihamba likhombela ukuthi lowana ngwe-CCC kayenziwe lokhu, lowana ngwe-CCC kayenziwe lokhu? Pho mzukwana laba bantu bebuyela kibo esishoneni lizaphila njani labantu bakini?
Usibanda uthi kuningi kakhulu okubi okwenziwa libandla lezanu-PF ebhinga.
Ngilusizi ngalowo muzi enziwe kuthiwa khona utshisiwe. Kodwa ke lokho bekukhangelelwe ukuthi kuza kwenzakala, ngoba lingahlukuluza abantu lithembe amamonya eliwanxuse evela phandle kwendawo. Labo bantu nxa sebethe babuyela kibo abayibo elibathembileyo lithi abantu bayasala belikhangele nje kuphela uthi abantu kabakho buhlungu ngokube belala egangeni ngemva kwaizolo mfonelwe ngabomama abangu 6 akadebelele egangeni omunye wakhona ebelethe umntwana olenyanga eyodwa yokuzalwa so utsheketha yena lowo wezanu PF nguye olethe udlakela lodlame ngaphakathina kwendawo akula muntu osesukile siyezanwini bangaka bangasuka besiyezanwini besiyadingana izanu yona ingabathandi kusukusela ngo 1980 nangu la umfana lowo yamuzwa nxa ekhiliza ukuthi ngwakhona ngale sishoneni sebemletha ngapha ebhingi ukuthi kuthiwa ezomela abantu besitongeni lesitonga sakhona usiza ukuthi ngakwanisi lokusikhuluma so ke akula muntu we triple C othisele umuntu umuzi
isigaba sebhinga sijayele ukuvotela amabandla aphikisayo amakansila ayevotelwe ngomnyaka 2018 asuswa ezikhundleni libandla leMDCT elathi sebedlelana lebandla leCCC ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingokips Dube
Inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ithi intengo yempahla isiqalile ukukhuphuka mahlayana ezitolo phambilini kwekhefu lekhisimusi. Ngokunjalo, inhlanganiso ithi uzulu weZimbabwe uza kuba lekhefu elinzima umangalisayo. I2 liters yamafutha okuphekisa away cooking oil eHarare iqonge isuka ku $2.75 yaya ku $2.90 kwathi i2 liters yemazoye layo yakhuphuka isuka ku $2.70 yaya ku $3 ngamadola emelika Untungamile Nkomo we Studio 7 uxoxele siphathamandla sa National Consumer Rights Association umnomsana Efi Dlela Ncube
Yebo izinto sezicalile ukukhwela kusiya ekhefini lekhisimusi ikakhulu izinto ezinjengenyama izinto ezinjengabomagwili izinto leziyana njengabo flour abantu abazidinga kakhulu nqa bese ekhefini lekhisimusi kuyinto esiyajwayeleka kakhulu elizweni ukuthi nqa siya kukhisimusi unqa uqathanisa lamanyamazwe lapho kuba lamaseli kwehliswe izinto ngakomakhelwane khona lapho kubobutswana kube South Africa lesi sikhathi ngesamaseli izinto ziyehla zibe lulu ukuthenga kodwa kithi nqa sisekhefini ziyaqansa izinto ziye phezulu abantu ngokunjalo soze babe le Christmas enhle ngokuba nqa zingamemetheka izinto ngalindlela siya phezulu kutsho khona ukuthi balutshwana bazazithenga ngakho ke asoze ikhisimusi benhle lakancane
kusiyafika ikhefu lekhisimusi ncube kubo 25 impalakazi khonapho libona umumo uminjane kundaba zentengo
kusiyafika ikhisimusi isicabangela ukuthi izinto zizabe sezikhwele kakhulu kulalokho ezikho khona ngokuba sekwaba injwayelo vele ukuthi nxa kufika lesi sikhathi izinto ziqanse ziyaphezulu zicine ziseneliswa ngabalutshwane kakhulu ngokuba abaningi vele kabasebenzi abasebenza basolo bathola imali encane bazuza imali encane emisebenzini yabo abanye abasebenzayo njalo kufana lokuthi kabasebenzi nxa ukuqathanisa imali abayizuzayo le mali abafanele bayisebenzise ukuthenga izinto ngakho ke sinanzelela ukuthi nxa uqathanisa lendlela vele sesikubona ngayo uyakubona ukuthi izinto eziningi siyafika ikhisimusi ziyabe zingasathengeki ebantwini abanengi okuza kwenza impilo yabo ibe nzima kakhulu kanti ke singakhohlwa njalo ukuthi ngaphandle kweChristmas yona le izinto nxa ziqalisa kanje zithatha imali yeschool fees zithatha imali ya next year dingeka ukuthi abantwana babuye lezikole bayifunda ngendlela efaneleyo
ezinye indleko ezifana lama school fees libona zikhuphuka lazo yini sezivulwa khona apho isikolo libona zikhuphula ama fees
izikolo ngobunengi zizaya phezulu kusiya ngokuthi uhulumende uyakuvuma yini kakhulu lezo ezincediswa nguye ezakhe ngokuba zidinga ukuthi kube nguye ovumayo kumbowalayo ukuthi ischool fees siqanise siyaphezulu kodwa ukuqanisa sizaqanisa ukuthi sizaqanisa ngokungakanani yikho esingakabi kwazi kodwa ke kulokho esikubonayo ikakhulu nxa uqathanisa leminyaka edlulileyo siyakubona ukuthi ischool fees sizakhwela vele kakhulu ikakhulu kuma private school kanti ke lazo izikolo zikahulumende zizakhweza kodwa kasikwazi ukuthi sizakhweza ngamalini njengoba sibona kuso sonke isikhathi kusiba lenguquko zona lezi ezenza umnotho ube nzima ama boarding school azakhweza lalapha lalaphana sikhangelela ukuthi kukhwele njengenjwayelo vele ikhuba lizatshona empilweni yabantu ibe nzima kakhulu ngoba kakukho kusala emuva konke kuhlala kukhwela kusiya phezulu.
Umnumzana Evidlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association. Inhlanganiso ezimela izakhamizi zithi imisebenzi yokutholisa usizo kwezempilakahle kubodokotela abazimeleyo lezinye nje inhlanganiso kungelambadalo kungaphathisa kakhulu uZulu obhekane lobunzima obokufinyelela usizo lokwelatshwa ngokuphangisa. Intethelo zindaba ye-Studio 7 uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umnumzana Ruben Akili wenhlanganiso emele izakhamuzi edolobheni leHarare uthi bajabula ukubona lapha nalaphaya izakhamuzi zitholiswa usizo ngabanomusa kwezempilakahle.
Some they do it with their companies, some they come in form of churches because it was also complementing.
Abanye bakwenza bezimele, abanye bakwenza bemile njengamakhampani, abanye njalo bengabamela amasonto achiyeneyo. Konke lokhu kuphathisa kakhulu ngoba kusekela imisebenzi kakhansili kwezempilakahle.
Imizamo yokuthola ukuba ikhansili yaleli dolobha isebenzelana njani lama-outreach anje njengoba kulodubo lwesihudo ayisaphumelelanga ucingo lwabo lukhala kokuphela kucele kwezempilakahle. Esinye sezibhedlela eseHarare esizimeleyo eseParktown Medical Center nesinye senhlanganiso esike saba lo mkhankaso we-outreach kunsukwana esanda kwedlula obuqondane lezakhamuzi zalumango. Lokhu kufakazwe ngokhokhela ke imisebenzi kulesi bedlela umnumzana Perry Mchenje.
We've got a community health program whereby we are reaching out to people within our community, the underprivileged as well as those suffering from
labaswelayo lasebegugile lalabo abalodubo lwezidakabizi.
Lolu sizo uthi lugoqela ukuhlolwa i-blood pressure, ichukela, i-counseling, ukuhlolwa esikalini lokucebisana ekulwisaneni lezidakamezi. Unkosazana Brenda Mzenda walinda uthi lokho kuhlanganisela labantu asebekhulile.
Don't you have a free oral consultation if you have anyone who is above 65 years, and then you will have a chance of having free BP checks.
Kulesi sikhathi sihlola abadala asebeleminyaka edlula amajumi ayisithupha lanhlanu kungela mbadalo. Sihlola lawo ama blood pressure kungela nhlawulo njengendlela yokusiza uZulu kundawo esisebenzela kiyo.
Umnumzana Ambrose Sibindi okhulume mele inhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association BIPRA uthi izakhamizi kuleli dolobha zihlala zigcwele lapho ukutholakala usizo olunje ngezikhathi lapho olutholakala khona ngale mikhankaso.
Sokubana bahambe ezibhedlela kambe bahambe emaklinikhi besiyabhadala imali ezibhadalwa ukuthi bakhangelwe besithekwe lezo zinto esikhuluma ngazo. Kodwa-ke sibona ngathi ukuhlolwa kwabakwenziwayo kungelambhadalo kuyinto enhle, izakhamizi ziyakubuka kakhulu loku.
Imikhankaso yama-outreach enje yenziwa zinhlanganiso ezijiyeneyo ezigoqela abamasonto, odokotela abazimeleyo, odokotela bebutho lesizwe, odokotela abalungisa-ke umlomo owe-cleft lip, labodokotela abamehlo abenza ama-cataract operation labanye. Isisekelo sombuso seZimbabwe sithi umuntu wonke ulelungelo lokutholiswa ezempilakahle, kanti njalo iziqondiso zenhlanganiso yamazwe abensundu i-African Charter on Human and People's Rights layo isekela okufanayo lokuhlaliseka komuntu i-mental health, ukudla okulungileyo, i-nutrition le-occupational health. Kubhajethi esanda kwethulwa kuleli uhulumende wengezelele imali yosekelo kwezempilakahle yafika kusimo sokuthumi lanye ekhulwini ngesifiso sokuba uZulu esizakale njalo ekhuthaza ukusebenzelana phakathi kukahulumende nezibhedlela ezizimeleyo kulo msebenzi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ikomiti enkulu yebandla elibusayo kwele South Africa, African National Congress, Executive Committee ithi njengebandla iyaphikisana lombiko wengcitshi ezithi uMongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe wephula umthetho ngendlela aphatha ngayo udaba lokutshontshwa kwemali eplazini lakhe elephalaphala. Lolu daba sizaluzwa ngokugcweleyo silethulelwa nguThuso Khumalo usasa ekuseni. Imidlalo yomncintiswano wenkezo yomhlaba eye World Cup eQatar iqhubekela phambili kuhlandla lesibili. Maqemba wezwekazi leAfrika amabili abesele kulomncintiswano sokusele elilodwa eleMorocco ngeva kokunqotshwa kweleSenegal yiNgilandi 3-0. EleMorocco yilo eselithenjwe izwekazi leAfrika ukuthi lizenza ukungcono. Intatheli zindaba yeStudio 7 weIsrachisa Spanda usethulela lolu daba.
Kusasa ele Morocco linqilana lele Spain. Kuhlandla lesibili kudingwa liza kuya kusigaba sesithathu ama quarter finals alumncintiswano. Ubekuthemba Ndlovu ngumqeqeshi weqembu le Bulawayo City Council njalo wadlalela iqembu le Highlanders lelama Warriors.
Bona ngani ama games akhona amnandi kakhulu because akula team okuthiwa incane this time. Wonke ama team even now ethiwa eAfrica noma oSenegal sebephumile but at least bafikile lapho kuRound 16 so kuyatshengisela ukuthi ibhola liyasukuma. IHolland hayi ibhola labo limnandi kakhulu badlala ibhola elihle.
UMnumzana Prince Ndlovu ukhala ngokudliwa kwamaqembu e-Africa.
Sizakele kukhona abanye amathimu adliwe abanye adliwayo nathathu. Bani so far mithi
ukhangelele liphi iqembu obonani lihathathu?
Mina I think ngama-small team.
Imidlalo le sitshisa kwamagama. UMnumzana Nqobile Mathwabiswana uthi Brazil izathatha inkezo le.
Wasesikhathini sesingena kuma-quarter finals sibona ukuthi kona hayi i-last 8 teams yabe kuyiziphi. Kodwa mina engingani ngiyayichika kakhulu sibi. Ibonani iBrazil ingazama ngcono ukwedlula ezinye team but ayidlali njengeBrazilian esiyazi yakudala. IBrazil esiyazi ayisiyo le.
Imidlalo yalonyaka yeWorld Cup inene lithi isezingene eliphezulu. UMnumzana Khumulani Ngwenya uyajabula ngale mdlalo.
Ngicabangela ukuthi imidlalo yona sitshintshile kakhulu. Ngokubona kwami ngicabangela ukuthi iArgentina neFrance zizoba inkinga nje. So lama team azohlangana nabo kuzomela ukuthi ya baqine ngoba amafollowers akhona nama defender akhona hayi kuzima kakhulu. Even nalama ama team aphumile ngiyabona nje ukuthi hayi abezama kodwa lokunzima.
Ilizwe leMorocco yilo eselithenjiwe ukuze kwazi leAfrica ukuthi lizenza ngcono. Namhlanje iCroatia leJapan bezinqilana, kukanti namhlanje ngo-9 ntambama iBrazil izathobelana lele South Korea. Ngimele Studio 7 igama nami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kulive Talk lamhlanje sikhangela umncintiswano womdlalo wenguqu wamazwe womhlaba ukuthola ukuthola inkezo eye World Cup 2022. Singeke hlukane sihlobothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. AbeZimbabwe Christian Alliance bamanyanela beRepublic. Labe Public Policy and Research Institute of Zimbabwe lamhlanje uqoqa umbuthano wengxoxo ephathelane lodaba lombhoqazwe owegugurawundi lokukhuthaza ukuthula elizweni. Amagqwetha kamnumzana Job Scala umeli wezengeza we-state alele ephalamende obethenisiswa icala lokuphambanisa umsebenzi wemthethandaba bathi akulabufakazi obukhomba ukubana ulecala. Kuthi ikomiti enkulu yebadleli busayo kwele South Africa ye-African National Congress ithi njengamandla iyaphikisana lombiko othi uMongameli Cyril Ramaphosa wephula umthetho. Silugqibeka lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.